siyabonga Chris lo marvelous lechona njani mthwakazo muhle ikudibana emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ka 6 ngomabasa 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje.
Amapolisa athe abafuni ukuthi sidemonstrate.
Amapolisa avimba ukutshengisela kwabesifazana eHarare. Inhlanganiso ekhuthaza ukuthula iZimbabwe Peace Project ithi udlakela phakathi kwamacele eZANU-PF solusabalele ngelizwe. Izisebenzi zenkampani kaloliwe ezikhalala umsebenzi zilala phandle kwamahofisi alenkampani eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa eHarare namhla avimbe ukutshengisela ngokuthula kwabesifazana bekhokhelwa inhlanganiso yeZimbabwe Women in Politics Alliance bemanyene leZimbabwe Activists Alliance befuna kutshutshiswe ukubuyiselwa kwabesifazana abalokhe besenkingeni kwele Kuwait ngemva kokuqilwa ngababezithi bazobatholela umsebenzi kulelo lizwe. Kubika uMavis Gama.
Andiyime kombe ku central. Andiyime kupuruza ku central.
Yikuxokozela lokho ngesikhathi kuphikisana lamapolisa abesifazane besithi kulilungelo labo ukuba bafole bethi okwenziwa nguZulu ikwazisa nje amapolisa ukuba balomcimbi abalawo kuthi wona amapolisa abeqinange lokuthi basuke kuleyo ndawo bucwadlana lalapho kuthengiswa khona amandla kagetsi emahofisini emegawatt ngoba bethi ukubelokhe bebuthene kungaphandle komthetho. Akusabanga khona lokho kufola njengokuhlelwa kwakho amapolisa abemanyene labohlangothi lwe-riot kanye labasebenza becatshile beze ngobuningi ukuzavimba leyo ndawo lapho bekumele abesifazane laba bahlangane khona phakathi kwedolobha leHarare. Inhloso yalokhu kufola inkokheli bezikhokhela ziveza ukuba bekuyikukhonona phezu kokube lokhe begciniwe abesifazane laba kwele Kuwait beza kuyakusa incwadi yezikhalazo emahofisini ommeli wakulelo lizwe kanye lakamphathi ntambo obudlelwano lamanye amazwe. Abesifazane laba bathi bakhathazekile ngokube lokhe beqhubekela phambili begcilazwa abanye babo kanye lokudonsa inyawo kahulumende weZimbabwe ukuphathisa labo abalokhe besebunzimeni kwele Kuwait ukuze babuyiswe ekhaya. Umkhokheli weZwipa unkosikazi Linda Tsungirai Mararira uthi umane wathintwa ngocingo ngamapolisa lamhle kuseni esaziswa ukuba behlukane lokufola lanxa bebewazisile isikhathi sesekhona.
Amapolisa athe abafuni ukuthi sidemonstrate.
Bebekhona abameli bezigaba abangabe sifazane okubalisa ummeli webulawayo East edale lePhalamende unkosazana Thabita Khumalo othi ukubone kufanele aphatheke kulokhu kufola obekuhleliwe.
Njengabo mama baseZimbabwe sisebuhlungwini because silabanye bethu omama abaphronyiswa imisebenzi besikusebenzisa uambassador weKuwait ukuthi bazaphula umsebenzi. Omama laba abanye bachiya imisebenzi bahamba baya apply baphiwa amavisa bahamba eKuwait sebefika eKuwait khona ngale sebesenziwa izichaka abanye sebefakiswa umabhotolo ukuthi basebenzise imizimba yabo besebenza laba abantu.
Uma Khumalo uveza ukuba kungalesi sizathu bekubone kufanele ukuya kwethula incwadi yezikhalazo emahofisini ommeli weKuwait.
Sikuna bazothi ngababuye bheke ekhaya. Thina iKuwait yiyo yaqalisa ngoba uambassador nxa yenguye wayinika abantu amavisa ukuthi omama laba bahambe bayehlukuluzwa. Yaqalisa eKuwait. Apho sathi kona asibelanga sibe lapho kumele sisuke lapha sihambe emapoliseni ngoba asikliwanga.
Bavinjwe kokuphela besifazane laba ekuthini baqhube lokhu kufola lanxa bebeyiphethe incwadi yokwazisa phezulu kwalokhu kufola. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevisi Gama.
Saka 18 kulinyanga eZimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lasithupha lithole uzibuse. Lanxa liqakathekile leli langa abanye bathi kalitsho lutho kibo ngoba bebhekane lobunzima empilweni obugoqela ukusilela kwemisebenzi lokubhidlika komnotho. Imbangela bathi nguhulumende onsundu abamjabuleleyo engena embusweni ngo-1980. And I don't want my people to be tricked. Kambe kuwe lichoni ilanga likamabasa mhlaka 18. Uchoni uzibuse kuwe. Rekoda imbono yakho usithumele yona nge-WhatsApp kumbe uthumele nje imbono yakho kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Sitholakala njalo ekhasini le-Facebook kanye laku-Twitter. Inhlanganiso ekhuthaza ukuthula elizweni iZimbabwe Peace Project ithi udlakela phakathi kwamacele eZANU-PF solusabalele ngelizwe njalo isixwayise inkokheli yalelibandla ukuthi imise ukulwisana lokhu. Embikweni wethu lenamuhla iZPP ithe kulabasakhulayo beZANU-PF abaliqembu elizibiza ngokuthi Al-Shabaab abatholise uzulu we-Midlands amagabha avuzayo. Ithi abasakhulayo laba bahlukuluze abasekeli bebandla abahambe eHarare ngomgqibelo ukuyahlangabeza uMongameli Mugabe evela phecheya. Umqondisi weZimbabwe Peace Project uNkosazana Justina Mokoko uthi bakhathazekile kakhulu ngodlakela lweZANU-PF lolu.
Sikhathazekile kakhulu nodlakela olukhona phakathi kwebandla leZANU-PF okuludlakela oluphathelane lezombuso welizwe. Okusikhathazayo kakhulu ukuthi isizalwane esinye ngasinye seZimbabwe silolungelo lokuthi sikhethe ukuthi sifunani njalo ukuthi sifuna ukubambana nobani. Bakhululekile ukuthi bayenze lokho kuhambelana nesekelo zombuso. Nabantu sebetshaywa ukuthi kuthiwa bahambeleni eHarare ukuyaphatheka kolunye uhlelo. Sibone ngani yibethulwa kwelungelo loluntu okungafanelanga ukuthi kube kukhona.
Iqembu le-Al-Shabaab leli lisekela liphi icele leZANU-PF?
Sina asikhathazeki kakhulu ukuthi okhokhela leli qembu ngubani. Kodwa esikhathazeka ngakho ukuthi kulezicungu ezikhona eZANU-PF. Ungakhangela wena even imbiko yethu esiyikhiphe njengenhlanganiso. Siyethula imbiko ephathelane ngokukhathazeka kwethu ngokukhula kodlakela oluphakathi kwebandla leZANU-PF. Okutsho ukuthi kunabantu abalelungelo labo emephulwayo bephakathi kweZANU-PF. Thina njengenhlanganiso sithi siyakhathazeka kakhulu nxa ukwephulwa kwelungelo loluntu lolo sokufika ukuthi babanjwe ludlakela olulakho kubalimaza okumangalisayo.
Ungathi lutholakala ekhwekhwe kuphela lolu dlakela yini kumbe lugcwele ilizwe lonke?
Udaba lolu olodlakela phakathi kwebandla elibuswayo leZANU-PF ludaba osoluphele kunyanga ezedluleyo. Alukho ekhwekhwe kuphela, ludaba osoluphela lungena endaweni zonke zelizwe ngoba sibona indaba lezingane ziyanda nxa sikhangela ukuhlolisisa kwethu esikwenzayo nyanga zonke.
UNkosazana Justina Mokoko ngomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project. Ilunga leZANU-PF ePhalamende uMnumzana Joseph Chuma uthi ibandla lakhe libandla lokuthula njalo uthi abe Al-Shabaab laba kumele babotshwe bajeziswe.
Uqala ngiyabe ngifundise sizibana udlakela lolo abalikhulumayo lwenzakele esigabeni sibi sangkhona njalo lusenzwa ngubani.
Bathi ekwekwe kule nhlanganiso ezibiza ngokuthi i-Al-Shabaab esihluphile evimbe amanye amalunga e-ZANU-PF ngempela viki ukuthi engaze aya e-Harare ukuya kwamukela umgabe evela phesheya.
Into enhle yikuthi wona uyaqhamba ngebizo inhlanganiso leyo anti uthi bayithi i-Al-Shabaab. Thina i-ZANU-PF ayinabizo ukuthi i-Al-Shabaab. Izambezi izanupezi. Asha babu ngeyinye amazana ezimele yodwa. Okumele umthetho ukhangelisise udingisise laba bantu bangenelwe kumthetho ngoba akula muntu ophezu komthetho lapha kwelakithi eZimbabwe. Wonke umuntu usubject umthetho wethu oweZimbabwe. Xa kulabantu abayenza ugaba okunjalo betha abantu into enhle yokuthi ona labo abesepeace andzikonsolation labo kabadinge laba bantu kufake kube yi-formal report emapoliseni ngoba ngile themba bona thina i-police force yethu yi-organization ebaluleke kakhulu njalo eyakwaziyo umsebenzi wabo kakhulu. Nxa bekhona abantu benzenjalo kumele bebotshwe vele ngoba asiwufuni khonoko. Ngihlala ngikhuluma ngithi kona yinto esemqalisayo ngakhumbula owasandulelayo ubaba uJohn Nkomo waqalisayo ngesinogasi sasithi kona ukuthula kuqalisa ngami, uthula kuqalisa ngawe, uthula kuqalisa ngathi sonke. So thina vele singabantu abaziwayo izimongameli wethu ubaba uMgabe selikhulume waze waphosa watsha ilizwi ekhomba ngokuthi kona bakithi akube lokuthula kukabe lo muntu esitshaya omunye. So nxa kulabantu ekwekwe abatshaya abanye abantu bezinye i-Al-Shabaab wenze kuhle ngokuqambi ibizo lankona abadinge bona labo bajeziswe ngoba sebengcolisa ibizo lethu ezanupiyefu ingasingcoliseli ibizo lethu thina sobantu bodlakela.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanupiyef edalele ephalamende sixoxela ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izisebenzi zenkampani kaloliwe ezikhalala umsebenzi zilala phandle kwamahofisi alenkampani eHarare sezincediswa ngomkazo labo asebelala emahofisini la besithi bafuna iholo abangakaliphiwa kunyanga ezilitshumi lanhlanu ezedluleyo. Izisebenzi ezizinkulungwane ezine zibikwa zingasayi emsebenzini osokumise ukuhamba kwezitimela ezithwala umumbu oza pathisa abalambayo. Isikhulumeli sikaloliwe umnumzana Fanuel Masikati utshele iStudio 7 ukuthi inkampani kaloliwe le iphakathi kodubo lokusilela kwemali ngoba esemalutshwana amankampani asebenzisa isitimela ukuze linkampani ithole inzuzo yokubhadala indleko zayo ezigoqela iholo lezisebenzi. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi iZimbabwe Amalgamated Railways Union umnumzana kaMurai Moyo uthi kabasoze basuke emahofisini la nxa bengabhadalwanga iholo labo.
Izisebenzi abangamamembers ethu lokho bekutheni elokimva izisebenzi labantu ababo into yesenze babutane elokimva ukuthi lapho bahlala khona bonke abantu abarentayo obolendlodi lapho ihlala khona sabathatha izwisisi kusukela kudala lokho esibika ama-excuses ukuthi hayi bakithi ngicelani ndizwe langikaholi ngizabona kusasa ngizabona next week i-next week yabe yadlula. Come mountains, imountains ibuye, imali sakhe isikwereti ngoba sathatha amaloni emabhenki sizama ukuthi khona silokhu zezibhadale ama-rent nezinye lamakhuthula ama-school fees. Manje imali zona ezincane ezizihodayo sezisuka zethe kakuthi la maloni lama emabhenki sicina singaselalutho. So wonke umuntu wakololiwa kakula nto yebhenki as long as ulesikwereti awuye ebhenki.
Manje ungasitshela ukuthi balala njani khonapho njalo izambuzi basebenzisana?
Hayi kula ukulala kulala ukulala abantu abalali ngoba ukulala uyabuthezi kuhle kunganwani kunje ubuthi ngoba ngonabo ubuyi abantu balala behlezi izambuzi lamanzi sikuthela khonapho e-railways khonoko kukodwa izinto zona zezikhona ezishodwa sisebenzisa zona lezo
zona iziphathamandla ze-railways zithini ngodaba lona
yazi lathi sinje siyamangala ukuthi into le iqalisene na last week ibona yiwo basitshelayo bathi hayi ama-members enu sekustrike sathi yebo ke isizathu kuyini imbangela kuyini batsho bona bathi kona bakhala ngama-salaries awe-15 months ne-transport alawenze 5 months kodwa-ke ukuthi balokuze ukuthi balungise khona lokho ukuthi abantu babele emsebenzini kukhanya bengalawo bakhanya ungazathi ngabantu abangelasizo sokulungisa izinto
manje libona ungani bazahlala okwesikhathi esinganani bekhona phana
hayi uma umkhathe ngabhadala namhlanje akulo mtofu ofisi kulala egcekeni ma bengabhadala futhi namhlanje ukuthi hayi nansi imali yakho ye-5 months kumbe nansi imali yakho ye-6 months kumbe yonke ye-15 months kusiyathola ilanga namhlanje kuya kungasela muntu
Umnumzana Kamurai Moyo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi zikaloliwe iZimbabwe Amalgamated Railwaymen's Union ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Live talk lamhla sihlaziya umhlangano okhangelelwe ngabanengi phakathi kwabalwa impi yenkululeko lo mongameli Robert Mugabe kusasa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Umbuzo osubuzwa ngabanengi kudaba lokufunyenwe izintatheli zindaba ze-International Consortium of Investigative Journalists kungwalo zenkampani yamagqwetha akwele Panama eziveza izinothi zamazwe omhlaba ezicatshisa inotho yazo emazweni aphetsheya ngothi angaphi amagama ezinothi zeMelika. Zindala zombili kumkhankaso wokudinga ozamela ibandla lakhe kukhetho lukamongameli weMelika kuma-Republicans phakathi kukamnumzana Donald Trump lo-Senator Ted Cruz ngemva kokunqotshwa kukamnumzana Trump izolo eWisconsin. Nakucele lama-Democrats unkosikazi Hillary Clinton lokhe ekhokhela lanxa enqotshwe ngu-Senator Bernie Sanders kukhetho lwayizolo esigabeni sinye. Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla silonkosikazi Lorraine Ncube Kambule odabuka eDekezi eFilabusi osehlala eNgilandi. UmaNcube yena empilweni uyingcwethi kwezokuthunga izigqoko othe esefika eNgilandi wengeza ulwazi lwakhe wafundela njalo ukuba ngumbalisi wezifundo zokuthunga. Asizweni okunengi kungxoxo ayenzelo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Ngathi ngisuka eZimbabwe ngase ngigedile uform 4-1 ngangena esikolo sokuthunga ngayenza i-certificate level sengisiya e-specific college lapha ngayenza khona i-diploma. Ngaqalisa ukuthunga-ke ngithungela abantu esigabeni. Ngase ngibuya e-England yikho lapho engafika ngaqala futhi ukufunda ngangena e-college ngayenza ama-subjects engangingawa pasanga esikolo ngisenza i-O-level yami. Ngaqhubeka-ke ngangena e-university lapha ngayenza i-fashion product development i-degree ye-fashion product development. Ngaqeda lapho ngabuyela futhi back e-university ngayenza i-postgraduate ye-education. Ngase ngithola umsebenzi wokufundisa i-fashion design e-Bradford College.
Wathutha yonke le mali yakho?
ngathutha konke le mali yami labantwana bonke selapha.
Abantwana bangaki njalo lamabizo?
Abantwana babili, oqala ngusheni kule minyaka eyi-21 lonyaka, then owesibili kuthiwa ngu-Lenin elo mzukulu waselo mnyaka kuthiwa ngumiya. Ngiyathaba sibili ukuthi ngibe lo mzukulu, kodwa ekuqaliseni ngangisithi hambe ngaba ngugogo ngingaka, kodwa ngokuya ngokuya umagoda esazithale ngajayela ngaya ngakuthanda khathezi, hhayi ngimbona eyingxenye yempilo yami, nguye umngani wami. Phela udondolo lwami phela ngithi kutsho njalo abazukulu.
Mbona-ke lapha ususesibangeni esekolitshini e-university, wenze lokho kokuthunga, wenza njalo kokufundisa, kuyini okwakwenza waqambuka waya ekuteaching?
Ekuqaleni ngangisesaba nje, uyazi xinxa ufika elizweni ongalijayelanga, ngisesaba ukuthi kambe ngingakwanisa ukuyenza lokho, kambe ngingabuyela ngithunge. Kodwa ngokuya kokujayela la ama-inthanethi la safika kulezi nsuku, ngibona abanye ngendlela abenza ngayo, kwangenza ngaba lesibindi sokuthi ngiqalise ukuthunga, ngiqalise ukuthi ngifake iy'mpahla zami engizithungileyo kwi-inthanethi, abantu bacasa ukwenza ama-orders. Kodwa ngaleso sikhathi kwabuye futhi kwaba nzima ukuthi ngikwanise ukuthi ngiphile ngisenza khonokho kodwa ngemakethi evele ikhona njalo labantu engibajayeleyo. Ngase ngicabanga ukuthi kungcono ngibuyele esikolo ukwenzela ukuthi ngikwanise ukukwanisela izifiso zami njengokuqaliseni kwami. Isifiso sami sasengesokuthi ngingayenza i-course leyo yokuthunga, ngikwanise ukuthi ngifundise abanye abantu, ulwazi engilalo ngilinike abanye abantu. Ngangijayela ukuthi ngikuyenze ngisekhaya, ngivele ngithi nxa ngithunga abangani bami ngibafundise labo ukuthunga. Ngathi sengifike lapha ngabona kuyi-opportunity enkulu yokuthi ngikwanise ukuthi ngihambe ngiyefunda, ngifundele ukuthi ngifundise abantu and ngikwazi ukuthi ngibisele ulwazi lolu engilalo esigabeni sami.
Ekukhangeleni impahla zakho ngiyabona ukuthi ayisilo lwazi lodwa olufundileyo, kodwa-ke kungaba yisiphiwo sokuthi vele ulesandla esihle esithunga kuhle.
Ye, ngingathi isiphiwo sibili ngoba angiqalisanga namuhla ukuthunga, njalo angiqalisanga sengiqedile izifundo zami ngisaseZimbabwe. Ngaqalisa ngisasengumntwana, nganjalo ukuthi ngibona umama ethunga, nxa ethunga khonaphana ngihlale eceleni kwakhe. Kuthi amadende la awaqumileyo wathiya, ngicele ukuthi ngithunge okwami, ngithungele odoli bami. Enganika ngithunge ngithunge, kusiya ngokuya ngisiyafika iminyaka elitshumi, ngase ngikwanisa ukuthi ngithunge isibhoko sami. Ngaqhubeka ngithunga ngisazange ngistophe, umama wangithengela umtshina. Ngazibona-ke sengithungela abantu abaningi ngesikhathana esingatsho lutho.
Unkosikazi Lorraine Ncube Kambule yingcwethi kwezokuthunga ubexoxa ecingweni loPraxedis Jeremiah weStudio 7. Lingxoxo inde kodwa ngenxa yesikhathi asenelisi ukuyidlala yonke, ngakho lingadani, sizaqhubeka ngalingxoxo kuhlelo lwabesifazana ngomgqibelo. Lingakhutha.
Lingalitshona njani izulukandaba mphakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomfundisi Angliston Sibanda, sihlaziya udaba lokufungiswa ukuzenziwa abantwana nsuku zonke ekuseni nxa beqala isikolo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo ngubingele.
Ngiyabonga msakazi, lami ngiyabingelela wena mbingelele abalandeli.
Uthini wena ngodaba lolu olwe-National Pledge esiluzwayo lulukhathazayo lezi nsuku?
Okokuqala, udaba lwe-National Pledge lelu thina njengabafundisi sihlale phansi ngomvulo salucubunga koBulawayo, salucubunga ulusi ngolucubungulisisa, sabonisana, saphuma lezi nqumo ezithile. Okokuqala, into leyo kayiphathi ngoba inezizathu ezimbalwa ezingaba zine zibe zinhlanu eyenza kungasiphathi kahle. Esakuqala ngesokuthi thina ikakhulu thina amaKristu, imthandazo lo ukuthi wakwenziwe uhambelani lokholo lwesiKristu, ngoba okokuqala iBhayibhile uJesu wasifundisa ukuthi singafuni. I-National Pledge ibala lithi pledge litho ukuthi lihambeka nebala lithi oath isifungo so sithi wathi singafuni so nxa abantwana bethu befungiswa siku zonke senxa bezabuya emakhasini baqale bathi bafunde kuyokwephula sifuna ukufundiswa kwebhayibheli okukhuliswa libhayibheli okwesibili ungalalela bala umutho kumbe inkulumo yomthandazo ayihambelani futhi lekufunda ezifundiso zebhayibheli ngoba icalaba ngobaqala ngokubona siyavuma uNkulunkulu basebeqala ukukhuleka kwabantwini abafileyo thina sikholwa ukuthi ibhayibheli ithile na singakhulumi nabafileyo sokungazanthwa ngumthethelo othi abantu bethu bamele baqala bathethele nsuku zonke ekuseni okwesithathu into ihambana ne-constitution yezimbabwe isection ekhangala ngokuvikelwa kwamalungelo abantwana sokuthiwa abantwana kakumelanga bahlukuluzwe kunjalo benziwe into engahambelani lokholo lwangakibo okwesine iphaisa futhi isection yamalungelo i-freedom of conscience okuthiwa khona muntu lomuntu lolungelo lokuthi akholwe akufunayo so lapha sibona ipledge le yenza isifosa ukuthi sikholwe ukholo lalowo umuntu obhaleleyo pledge so ke sibona ngani into enganihlanga kakhulu yikho sikhankasela ukuthi abantwana bangakwenzi lokho kofunayo azenzele kungabi i-compulsory abantu bangaphoselwa ukwenza into abangayikholwayo
manje ke njengenhlanganiso zokholo licabange ukuthi lizathatha nyathelo bani
iBhayibheli lithi lona inhliziyo zamakhosi zisesandleni sikaJehova so sikaleyo sibona kungcono ukuthi simemezela ukuthi abantu baqale ukukhuleka bekhulekela ilizwe lakithi leZimbabwe izinqumo ezenziwa ngabakhokheli bethu siyakhumbula ukuthi ngomnyaka ka-1996 vaguqula i-National Anthem sakhipha i-National Anthem eyingumkhuleko wezibusi e-Afrika saqala ukuhlabela ingoma zokukhuluma ngamaqhawe asokwenza ukuhlonipha amaqhawe kodwa kubi ukuwakhonza isimo seZimbabwe iZimbabwe kusela ngo-1996 into eziningi zatshintsha zisiwa kuze kube nanamhlanje sesibona ngani sithe thina kakukhulekwe osenqunsa bonke abakholwa njengathi abakristu ukuthi nisiqaliseni ukukhulekela ilizwe okwesibili sizibona sizathatha udaba lolu siluse emthethwandaba ipledge okunye futhi mhlaka-30 sizaba losuku lokukhuleka angavinini sikhuleke sekumhlaka-khankasela ukuthi mhlaka-3 abantu simenini sithi no sihambele abantwana bethu ezikolo siyetshela ama-headmaster ukuthi hhayi owamntwana akakhuleki singakwenza sonke siyebhalisa ozaphosa umntanami ukuyenza leyo pledge ngizamhambisa emthethweni
hhayi isikhathi so singasavumi siyabonga kakhulu ungavalelisa abalaleli
siyabonga abalaleli sibambeleni sonke sihlale kahle kodwa siqhubeke sikhulekele ukuthi uNkulunkulu angenele kulesi simo siyabonga
hhayi lathi sibongile lo-ke ngumfundisi Angliston Sibanda ebesixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba igama lami nguChris Gande lilale.
Siyabonga Chris ngokusethulela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Kwezemidlalo iqembu labesifazana elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama-Mighty Warriors linqobele Zambia nge-1-0 emdlalweni wehlandla lakuqala elisigaba sokugcina esomkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano we-Africa Women Cup of Nations. Kubika uJoseph Njanji.
Ohlohlele iqembu leZimbabwe ngokuda kwaShepa Sopo yena olitshayela emambuleni sekusele imizuzwana ukuba ihlandla lakuqala lomdlalo wanamhla lifike emaphethelweni enkundleni yeRufaro esesigodlweni iHarare. Ngehlandla lesibili iqembu leZimbabwe lizame ngamandla wonke ukuba lingezelele amagoli kodwa likwenelisanga lokho ngoba unozinti weZambia uHazel Nali ube yisinama. Ngokunqoba kwalo lokhu iqembu leZimbabwe lithuthukise amathuba alo ukuyadlala kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ozaqhutshelwa elizweni lase-Cameroon nekupheleni kwalo nyaka. Ukuze leli phupho elokuyadlala kwimidlalo ye-Africa Women Cup of Nations ifezeke kuzamele iqembu le-Mighty Warriors lingavumeli ukunqotshwa emdlalweni wesibili ozaqhutshelwa kwele Zambia ngesonto ezayo. Kuzamele aqaphele amantombazana eZimbabwe ngoba iqembu leZambia livelelile khubu elokuba likhitshwe liqembu leZimbabwe kumkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kwimidlalo ye-Olympics ezaqhutshelwa kule Brazil ngenyanga kaNcwabakazi. Iqembu le-Mighty Warriors ngelinye lamaqembu athole ilungelo lokuncintisa kwimidlalo yenguqu yabesifazane kule midlalo ye-Olympics ngemva kokunqoba iqembu le-Cameroon. Umncintiswano we-2016 Africa Women Cup of Nations uqoqa inhlanganiso ye-CAF njalo uzaqhutshelwa elizweni le-Cameroon ekupheleni komnyaka. Limidlalo izaqala ngenyanga kaLwezi ifika emaphethelweni ngenyanga kaMpalakazi. Ngimele Studio 7 ngobulawayo, ngingu Joseph Njanji.
Lela lemthwakazi omuhle.